into abantu bayitho kumele bayikhumbule inkulumo eyanikezwa ngunkomo umdala esaphila kumgabe ukuthi ungaxolisa abantwana ungafundisa abantwana igazi umekela abantwana bebulala abantu usasa bazafune lapho igazi umgabe usehlukunyezwa usehlukuluzwa ngabakhe into ekhulunywa ngumatenga amaganda iqakathekile ngobana vele i-gugraund kumele ikhulunywe besaphila abayibo abayiqhubayo abayenzayo and kusho ukuthi bayikhuluma bephakathi beyibo bengabezanu labezandla labona ababa bengamasota i-CCK njengomkhokheli umgabe ngeqiniso kumele abuye phambili kodwa lezandla zakhe labo abayibo ababethumela amasota beyibo ababegijimisa izenzo lezi ezenzakalayo bonke kumele babuthane labo matenda amaganda labo bangagezi izandla bese besithi bona bangophilathu umgabe abeyedwa into le yenziwa ngucommander in chief lama ministers of security and defense and home affairs lebutho le-5 brigade labanye ababengabacuphi bencedisana bebonke bonke laba abantu kumele babuye bazogezwa umphakathi bangazigezi bona
uthi umatemadanda akuqondanga ukuthi abantu bathi umnangagwa laye waphatheka kumbhuqazo wegugurawundi ngoba umuntu owayekhokhela ngaleso sikhathi ngumgabe ngakho nguye uzandla zibomvu
hayi uyaphosisa umatenda amatanda umnangagwa wayengu-minister of security njalo kule nkulumo umnangagwa azenzayo phambi kwabantu kithi ngalesi abanye simkhangele ngamehlo efunga ngokubulawa kwabantu ethembisa ukuthi abantu bazobhujiswa sengathi lamhlanje wayengekho njani ufuna ukwenza abantu iziwula abantu babekhona bonke kumele babuthane bambe bambi kwabantu bazigeze uzulu alonguyosuthisekayo ngeqiniso labo lokho okwenziwa ngoba kumatenda amatanda kuthiwa yi-cheap politicking ikupolitika okulula okungelancedo iqiniso kaliphume ngeqiniso hhayi ngobugwelegwele lobumenemene loba babuzamayo
wengeze wathi njalo abantu kumele bahlawulwe ngumgabe ngokwakhe yebo umgabe omele ahlawule abantu kumbe nguhulumende
ya umgabe kumele avume izono zakhe abantu kumele bahlawule nguhulumende lokho okukhulunywa ngobaba umateni amatanda ngokomuntu ongalalwazi ngokuthi umhlaba uhamba njani usebenza kanjani uhulumende kumele akhiphe imali anikeze abantu i-form compensation njalo kule ngane eziningi esezingabantu abadala ezingangenanga esikolo ngoba zingela ma-birth certificate ezingazoyise ezingazonina abantu abalahlekelwa ngamathuba empilo kungayisi ukuthi bayizithutha kuyikuthi baswe abazali baswele izithupha zokuthi baqashwe lokuthi bangene ezikolweni bonke laba abantu kumele baphiwe impilo yabo abayitshontshelwayo ngohulumene kamgabe labo matenda amahlanda labo mnangagwa behlanele yona le into ekhulunywayo asiyonto encane okumele abantu bapolitike ngayo ngoba izimpilo zabantu okukhulunywa ngazo le